isendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7. Namhlanje ngomvulo ebuseni siku 2 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zethu zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokuthayela imota ezinkulu zama-trucks.
Amapolisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzo kwalo, kodwa kuze kwashona abantu abane amapolisa engafikanga ukuthi ngeke basize. Kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi ukuthi bazilwele mase kufanele ukuthi bazilwele.
Kulandela umhlangano omkhulu we-rally yebandla le-MDC eGlenview eHarare izolo. Ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapolisa esanda ukuvimba lokho.
Njengalokho kwayesizwa khona ngupresident uTsvangirai ukhulumile wasithi, mina ngifuna ukuzwa kini nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sifuna ukuwayenza. Lithi lokho siwayenza yini, abantu basebesithi yebo funa ukuthi usiwayenza.
Odokotela bathi baqhubekela phambili ngesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni kulandela imbiko ethi abanye bakulelo lizwe balenhloso yokubahlasela namuhla besola ukuthi babathathela imisebenzi ikakhulu yokutshayela imota ezinkulu zama-trucks. Isigodlo seZimbabwe kulelo lizwe sethule umbiko sisola lokho, kanye njalo lohulumende weSouth Africa layo uyakusola. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomnumzana Vusumuzi Sibanda, isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum khonale eSouth Africa.
Kukhulu kakhulu okuzayo. Njengoba nje besikhuluma ngokuthi kuqale eGibbs Town, nje manje sokuseJulius. EGibbs Town imibiko esiyitholayo abane sebeshonile. Kushiswa amabhilidi la kuhlala khona abantu, kuthathwa impahla zabo. Kusuke lapho ke manje njengoba sikhuluma sithi beqalile eJulius, uqalile nje manje abantu bathathela impahla bayashaywa, kanti ke akuzona kuphela izindawo lapho kwenzakala konke lokho. Mawusiya leko M2 suka e-Eastern Cape, kunama roadblock. Abantu ngeyona amapolisa abamisa imoto, ama-truck befuna ukubuza ukuthi abantu laba abashayela lezi moto ngabakephi, kanti kunama-truck ashisiwe ukuthi ku-N3 enishiswe nje nokuthi ibishayelwa ngu-driver wala eSouth Africa okhomba khona sobala ukuthi cha. Okunye nje ikulwisana namankampani awama-truck abacabanga ukuthi mhlawumpe aqhasha abantu ukusuka ngaphandle. Ngakho isimo sibi impela. Akusiyo nto esingathi singadlala siyaxwayisa, sibili ukuthi hayi abantu kabaqaphele ekuseni vele bangaphumi, ngoba sesibonile ukuthi uhulumeni ayikho into ayikhulumayo. Kufanele ukuthi uhulumeni lo osebenzisana namazwe angaphandle obizwa ngedekho, ilungu likahulumeni ledekho, bekufanele ukuthi lihlangane nabameli bamanye amazwe ngolwesihlanu, kodwa umhlangano lo kwazange wenzakale. Okusobala ukuthi uhulumeni weSouth Africa akanayo injongo mpela yokuthi alungisise lolu daba, bafuna nje ukuthi abantu bahlaselwe. Alexander, umgwaqo obizwa ngo-London Street, omunye umgwaqo omkhulu uvaliwe nje.
Kodwa le minye imbiko-ke ethi sebexolelene.
Okwenzakalayo ukuthi lo mbiko lo esiwutholileyo ngumbiko ophekwe kuhlanganisa ongqongqoshe, ngicabanga ukuthi ulokhu njana amapolisa nokuthiwa i-intelligence. Asina siqiniseko esihlehle kahlehle sitheni esokuthi lo mbiko kunento ethile nje oyishoyo, ngoba okokuqala balinde kwaze kwaba yilesikhathi esokuthi isikhathi sokugcina impela ukuthi bakhiphe lowo mbiko. Njalo bese besithi labo abe-ATDF yona leyi All Truck Drivers Forum Foundation abathi bona cha sebevumelene ukuthi kakukhunyiswa nomlotha. Siyazi kahle ukuthi kudala izinto mazenzakala, lokhu bakwenzela ukuthi maso kushisa imoto bathi ayisithi esikwenzileyo lokho. ngoba yibo kanye impela abaphansi, ngoba silokhu nathi sikhipha imbiko yokuthi kanti uhulumele kungenxa yani engabophi bona laba bantu be-ATDF, ngoba bayi-union laba bantu lapho, ngoba yibo abanabantu abahamba beshisa imoto xolelene, kodwa baqamba amanga badlala ngengqondo yabantu impela lapho.
Okuqakathekileyo ukuthi abantu behlale ezindlini ukumbe njengomnyama ongelampisi.
Cha, asicabangi nakancane nakancane ukuthi ngumnyama ongelampisi. Into eyenzakala impela ukuthi sithi thina abantu kabahlale ezindlini, kodwa nakho ezindlini siyaxwayisa futhi ukuthi makuyindawo ukuthi abantu bazi ukuthi babuye endaweni zangaphandle, ngabangahlali nje njalo bengekho baningi bahlale ezindlini ngoba bangashela lapha ezindlini bangqonqe. Kungaba into enhle ukuthi abantu babe namaqembu abasebenza ngawo, babe nabantu abangabacupha ababekayo ukuthi babe bebabhekela ukuthi umumo uminjani endaweni ezithile ezistrategic ukuthi bathole information. Kanti futhi siyaxwayisa kakhulu ukuthi ngababe ngamaqembu amakhulu, ngoba sinesiqiniseko sokuthi njengoba kwenzakala e-Egypt amaphoyisa abengekho kude lapha kade kusenzakala lesenzakwalo, kodwa kuze kwashona abantu abane amaphoyisa engafikanga ukuthi ngeke basize. So uma bebaningi kungcono nabangazama ukuthi balwe bake bathi ukuzivikela, ngoba sibone phela ukuthi amaqembu abantu abazobizela zobumaningi, kungcono ukuthi abantu bahlale besemaqembini amakhulu nasendaweni ezinabantu bokuza abahlala khona abaningi, ukwenzela ukuthi baphephe bakwazi nokuthi bazilwele mase kufanele ukuthi bazilwele.
Lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda, isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Africa Diaspora Forum, sixoxelaye ese-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lo hulumende we-South Africa ngalolu daba. Ulandela umhlangano omkhulu we-MDC owe-rally e-Glenview izoro e-Harare, ibandla leli lithi selilendlabuzane lokutshengisela lanxa amapholisa isanda ukuvimba lokhu. Umnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansela we-Tsivarasekwa okuleli bandla njalo bekulo umhlangano, uthi umkhokheli we-MDC umnumzana Nesentshamisa unike abantu idlabuzane elikhulu lokwenza lokhu, njalo basaqanda amacebo awukuthi baza kuqhuba njani.
Abantu bangapha eHarare amadlabuzane vele atshengisa ukuthi agcwele kubo, kutshengiswa nakuba uthe upresident seqede ukukhuluma lezethekeli zaseGlenview namhlanje, laye ugijime wahamba wagijima labantu endleleni esuka lapho akade sikuyo endaweni akade sikuyo ethiwa yiChemanza ground esiya emavinkilini amashopsi aseGreenview 3. Uhambe ngenyawo ephambi kwabo, abantu bemlandela begcwele istreet sonke besuka khonapho, waseziyagadela izimota zakhe sesihamba iGreenview 3 shopping center.
Ube kwenzelani? Kungabe kutshengisa nje amadlabuzane kumbe angabe kuthi ukuthi bandla lakhe lingakwenza phambili?
U-president njengalokho wayesenzwa khona ngu-president uTsvangirai ukhulumile wasesithi, mina ngifuna ukuzwa kimi nabantu ukuthi lithini ngema-field demos akade sikufuna ukuwayenza. Lithi lokho siwayenza yini? Abantu basebesithi yebo sifuna ukuthi siwayenze. Wasebuza umbuzo wokuthi lifuna ukuthi siwuqalise nini. Wasesithi basiwuqalise nini even namhlanje. Lokhu kubanye upresident ukuthi lintshengisani ke ngigijima ngihamba lani yesibona ukuthi sisonke yini kuleyo ndlela. Kuthe yena kuphela tshela ngesikhathi esilandelayo, kodwa amademo kamanga ngoba siza kuloko siyayenza amademo la until uhulumende okhona lo avume ukubuya ku-sitting table sihlale ndawonye sikhuluma ukuthi singahambisa iZimbabwe njani phambili.
Bathini ngodlakela olungaba khona la ngokuvinjwa ngamapholisa?
Abantu bathi lokhu sebekwazi vele ukuthi yikukwenza kwezanu PF izama ngesikhathi ngendlela zonke ukuthi icindezele ukuthi bangaphumisi lokhu okuphakathi kwabo, kodwa kabathi bona kabasozi bame bamise noma ukuphanjaniswa ngokubanjwa noma ukutshaywa noma ngani. Baza lokhu bekwenza betshengisa ukuthi akabahlalanga kakuhle eZimbabwe.
Nxa ukhuluma labantu kuwadi yakho, bathini ngesimo somnotho welizwe, baphila njani?
Abantu bayakhala kakhulu lapho esihlala kuzo. Irenti zendlu lapho abahlala kuzo sezikhwele kakhulu, ngoba uthola abantu sebecharge ama-20-30 US ku-one room. isimo leso esithengisa thina singatholi ama US dollar unzima kubo ungakhangela ama bus fares okuya emsebenzini ukuya lokuphenduka sedula kakhulu ozupho laba abakhona uthatha isikhathi eside abantu besina sebeswelakala sebeswela imisebenzi ngoba sebeqotshwa ngendaba yokuphuza noma ukuthi abakasafiki emsebenzini yabo.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansela weTsivarasekwa eHarare, okubandla leMDC. Sixoxelaye ekhona le esigodlweni. Odokotela bathi bazaqhubekela phambili nesinqumo abasithetheyo sokukhalala umsebenzi kusasa besola iholo eliphansi kanye lokusilela kwempahla zokusebenzisa izibhedlela. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Besicela ukuthi uhulumende esingezelele imali zethu zifike ku the prevailing interbank rate. So besikhuluma nabo ngeviki edlulileyo kodwa asisazwa nalanga kahle ngoba yena uhulumende wayese office kwi-superintendent of fridge ayikwani mayena leyo ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini sila-transport silokudla silabantwana sile health yethu. So sicabanga ukuthi akukwani ukuthi sibe silokhu sihambe emsebenzini.
Kutho ukuthi kathese sikhuluma nje imali eliyitholayo inganani?
Imali esiyitholayo incane kakhulu nxa siyilinganisa le US dollar, imali efika 70 US dollar just suffice to say. So sithi yona le imali ayilingani ukuthi sike silokhu sihambe emsebenzini. So besicela ukuthi uhulumende engezelele imali njengoba yena kunguye okhuluma nge-interbank rate. Sicela ukuthi engezelele imali yakhona ifike la ku-interbank rate which is times 10 nangaphambanisa.
Yena uhulumende uthi phela imali kayikho, libona ungani kuzahamba njani khona?
Khonapho angeke ngakwanisa ukuthi ngikhomente ngoba mina ngudokotela so politician, kodwa yena uyakwanisa ukuthi yenze something ngoba yibo abasikhokhelayo.
Lizahlala lingayi lize liphiwe imali yini, kumbe lencane yona leyi lingayiphiwa leyahamba emsebenzini?
Singaphiwa encane yakhona iyabe ikhona e-reasonable singakwanisa ukuthi sibuyele emsebenzini. Thina njengabo dokotela asikhulumanga ukuthi asisafuni umsebenzi nitsho. Sithi uhulumende akapho ungezelela imali yethu then sibe sesibuyela emsebenzini. So in short asibe ku-strike but we are simply incapacitated to continue reporting for duty.
Njengoba sisazi ukubana odokotela liyehlukene kulalabo okuthiwa ngabo-senior doctor kuzoba lama-junior doctors, ababe bengayi emsebenzini kahle kahle ngabaphi?
Kuzaba labo junior doctor abasebenzayo kuma central hospitals impilo, UBH, iParenyathwa, iHarare Hospital, leStumbiza. Kodwa kathesi silabo dokotela abasebenza emakhaya kuma ku-district level nakuma provincials, labo bayabe ngasahambe emsebenzini kusukisela mhlaka-3.
Lo ngumnumzana Peter Mugombeyi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ekuseni yezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulenjeni leZBC News Online lithi umfundisi wenkonzo yesiKristu e-Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries umnumzana Walter Magaya uthi akusoqiniso ukuthi wadlwengula abesifazana. Uthi uzithulele zwi ngoba ekwazi ukuthi umsulwa njalo amapholisa asadingisisa ngalolu daba. Uthi abemethesa la amacala bafuna imali kuphela, njalo yena uhlezi ekhuleka enkonzweni yakhe ngakho kanasikhathi sokuhlukuluza abesifazana. Uthi uthemba amalungelo akhe azahlonitshwa kulolu daba. Uhulumende uthi ugatsha olubona ngamafutha ezimoto okuhambisa olwezerwa luthi intengo yamafutha la yehlile kusukisela namuhla, kodwa iningi lithi isilinganiso sincinyane kakhulu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Yakhohlwe uzibika ngumpakazitha yakoloni. Abantu beSouth Africa uzibadedi ikuthi kudingakala ukuthi abayizethekeli abaselizweleni ngasola bazehlise. Kodwa nxa bebisela umlilo ufana lokuthi usuthele ipetroli othela amazi phezulu. Wena lo ukade ememezele konke yakuthanya, umemezele kusukisela iviki yonke leyi. Sibhalile sizama ukukhuza ukuthi kayikeli ukusebenzisa isiNdebele, ngasomntwana wesiNdebele nto. Esabo ukunxusa abantu besiNdebele ukuthi babancedise ekugangeni kunjalo. Emzini womuntu vele akose kokwaliwa, ukusehlisa, ukusaphephe. Ngiyabonga.
Nelami igama nguAdolf Shaba. NjengamaZimbabwe kufanele nathi sibone ukuthi izwe lethu liyalunga, sifose isimo silunga. Njalo singeke silokhu sivuma abadala bongomnankagwa laba sebaphelelwe ngumphako belokhu besasidicidele kusasa lethu, kusasa lethu esezandleni zethu, ikakhulu ulutsha lwakithi.
Lepho kanjani maZimbabwe amahle, mina igama ngu-Adrian Perry, ngikhuluma ngiseChiumba eWange. Kambe pho sizofika nini bantu beZimbabwe? IZimbabwe yome kangaka pho yona idife izasithini?
Mina ngubhanda moyo ngiseplumtree. Hayi, ngiyayizwa indaba yama-South African, ngisebenze kakhulu lami lapha e-South Africa. Bona bathathela abanye abantu phansi, ndikuthi ilizwe nje lethu liyehlula ukuthi linika abantwana umsebenzi. Sikwazi ukuphila nje sihlukane nabantu be-South Africa, ngoba hayi bandlululo lwabo ludlula lwabelungu. Kudala kwakungcono, sasizwisisana kusabusa amabhunu ngoba sibambene ukuthi silwisane nobandlululo. Kodwa hayi, abantwana kababe sefu bengabalwisi, balandela umthetho, abangayi emsebenzini.
Ukhulumayo ngohloniphani Nkomo. Ngisethembisa msakazi okubuhlungu msakazi, sinawo amaphemithi thina esanikezwa nguhulumeni, kodwa laba bantu kusho ukuthi ngenzondo abanayo, kusho ukuthi sonke sesingabantu abangafunakaliyo kuleli lizwe lase-South Africa.
Ye, sanibonani bantu bakithi, nenjani? Kuma nongwenya la esandini eGoli. Wamanye sebeshintshile sebethi i-strike. Kulabanye abazosebenzisa ithuba le-strike ukulimaza abanye, basebenzisa i-strike ukuntshontsha, ngoba vele sisazi ukuthi bangabantu abanodlame. Kodwa-ke lokhu kufanele babekwazi ukuthi into abayenzayo i-South Africa iya ukuze nayo ibe nje ibhalanse ngamanye amazwe. Ngamanje abantu basekhaya into kufanele siyenze inye ukuthi nje sibeke phansi idolo, uNkulunkulu sithanda sonke, lokhu kuzodlula, kuwumoyanyana nje. I-ANC yayitshelisa no-PF iqiniso ukuthi manje sesikhathele ngabantu aloke bebuya la, ngoba silapha nje ngenxa yezano-PF.
Ngoba enye into eliqiniso yikuthi la kuleli lizwe sesibaningi bantu, sesibaningi ongangokuthi esikolweni iy'ngane zethu zigcwele khona. Iqiniso yokuthi imisebenzi yayithatha ngempela, kodwa asitsho ukuthi akuliwe. Kancane kancane bekufanele ukuthi ilizwe lakithi lilunge, ngoba uma ukhumbula sikhulela abantu beMalawi, abantu beMozambique bebegcwele eZimbabwe. So ukuwa kweZimbabwe kokwenza abantu badlula bazogcwala la, njengoba sesikubona namhlanje, kuyinto entsha kubo abeSouth Africa abangakwaziyo ukuthi vele izizwe ziyaphilisana. Kodwa thina siyakwazi lokudala sakubona vele, futhi azange sacwasa muntu ukuthi lo ubuyaphi, lo ubuyaphi. Uyabo nje bona bese uya behlushwe la ikuvila. Hayi, ufuna imali eningi umuntu engafundanga, ufuna imali eningi. Kuna phela zokuthatha khona lokuncane kwa vele sihambile phela labahluphekile. Ngiyabo ndaba.
Yebo, sanibonani basakazi abahle abeStudio 7. Kungenzeka ukuthi uhulumende uyavumela into efana nale, ma kungaba labantu abachayayo kumbe abafayo
besicela United Nations ifake ama sanctions kuleli lizwe ngoba kukhanya ngathi into yakhona seyijwayeleke kakhulu. Abantu beSouth Africa vele bona abafuna ukusebenza eqinisweni lonke. Kumanje nje bahleli balandelana lotshwala, bavukela etshwaleni yomsebenzi. Batholakala sebethengisa imizimba laba babizwa kuthiwa ngomahosha, yomsebenzi abawufunayo, abafuni ukusebenza nje loko kuthiwa kuyasetshenzwa.
Ngoba lathi asisuke sivume ukubana imota lama-driver eSouth Africa zibonakale lathi kwakethwa amazwe. Ngoba lathi singabantu siqakathekile lathi njengawo. Sobona uma besala ukuthi babone amaforina kwelabilizwe lathi asifuni ukubabona kwakethwa amazwe. Sezaba driver bephakathi kwelizwe labo eSouth Africa kasaphumi. Ulaka lwabo ngolwezithutha ezingaziyo into eziyenzayo.
Igama lami uSibusiso. Ngoba imali esiyitholayo lapha sikwazi ukuthenga izindlu, asikwazi ukwakha imizi. Into esiyitholayo kuphela ukuchithekelwa yimizi mase sifika lapha siyehlukana. Into ezifana nalezo nje ukungcola nje ukukhona. Osiyami ngiyacela ngamandla wakho ukuthi umuntu ngomuntu lapha aphuma khona, mhlawumbe abantu la kuma WhatsApp group la bebethintana be-updatean ukuthi endaweni enje sukumane libaleke or sukumane licatshe lenze lithi lithi, kungabi negazi Nkosi yami elichithekayo. Ngiyabonga.
Ngokungananzelela ku-transport industry ngifake example njengeThekwini laphana, imota zonke ezidonsa ama-container ziyana ngama-foreigners kuphela, akula munye umuntu. Njalo kukwenzakala ukuthi ufice ukuthi ikampani eyodwa, ikampani inye isiqhathe ama-foreigners kuphela kuphela, not even one South African. So sesithi bona bayisebenza ngaphi? That's the question. Xa sithi bona bangalungisa uhlupho lwabo oluselizweni lawo, right, bayelungisa ngaphi uhlupho abahlangana nayo? Bayelungiselapha. Xa sebengasebe sithi abasasifuni elizweni labo, we just have to move out, sibuyele emazweni ethu ngokuthula kuphela. Siya abantu lezo, yebo bancediswa lapha nalapha for independence, but konoko kodwa isikuthi ikongenza ukuba ngalungisa uhlupho oluselizweni. Njengezambia, izambia ngiyayazi khona ukuthi uyesebenza nje konoko nje avele kabavume. Hayi mina ngiwamambasola nto esesafaa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathuma leya ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngabafitshane, abantwana abafunda emakolitshini eMelika abayisilinganiso samathumi amathathu lasitshiyagalombili ekhulwini 38% babikwa sebephuza kakhulu utshwala osokubangele ukuthi abanye befele engozini yezimota emgwaqweni. Ugatsha lwe-FBI eMelika luthi owesilisa ubulele abantu abayisikhombisa walimaza abangama-22 e-Odessa eTexas ngomgqibelo. Ube yedwa njalo kasolunga leqembu lamalwecatsha. Kwezenzakala eMelika namuhla sixoxa lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis ngokhetho oluzayo olokudinga umongameli kanye lendlela izizalwane seZimbabwe ezivota ngayo. Siqale ngokumbuza ukuthi kambe ubona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ebuyela yini embusweni.
Ya, lapha kunzima. Ngabe ngibuze eminyakeni emibili kumbe edlulileyo, bengizakutshela ukuthi ube ngasazabuyele, you know. And futhi ngifisa ukuthi angabuyele, kodwa ngokwenzakala kwezinto kukhona angithembi angagcina ebuyela sibili, ngoba akukhanya kunengo esingakwaziyo kukhona okwenzakalayo la. Ngoba umuntu lowo sewabulayo uzenzela umathanda futhi kubona laba abancintisayo ongaba la mandla okuthi kungaba lethuba lokuthi angaphosa akhiphele umuntu ngubani. And futhi akayisikho ukuthi kunzima ukuthi kutholakale umuntu mhlambe kungaba kuyikuthi bona laba abakhona ka-test akukakhanyi ukuthi onguye ozathatha-ke ilokhuzeni i-nomination ngobani. Kodwa yena uTrump ose abantu abaningi lala babamsupporta kabasamsupporti ka-test ngezinto eziningi azenzayo lezinye izinto ngoba sikhangela le trade war, you know, i-America i-trade kakhulu le-China. So sekuvulela amabhizimisi amancane la makhulu ikakhulu ama-farmers okuyiyewa ibhesi yakhe. So kasazi kodwa ukuthi kuyazala ngomani kodwa ibhesi ayelayo kayiselayo njengakuqala.
Uyabona izizalwane zeZimbabwe kumbe abanye abantu abansundu bephatheka kwezombusazwe lapha eMelika ekuvoteni.
Engikwazi kakhulu la mesithi engikwenzayo ukuthi singena kakhulu nxase kubuya kuma-presidential ngoba lapha kumalokhuzeni amancane ikakhulu nxa uhlala kuma-towns amancane kumbe lawa ama-cities avela ngama enxaya ngawo iphathi ethize, let's say uhlala endaweni ze-Republican njengathi lapha ama-Indian ithuba lako lokuthi ungayenza umehluko hayi vela kula chance kakhulu. But kodwa ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayaphatheka kakhulu ngokhetho lot kuma-presidential but kuma-councilor lani hayi mina lami ngisebene ngawutshela iqiniso ngiphonga ufaka nje even umuntu ngingamazi ngoba kuncela.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ngesizwe umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. Ezihlala kwele South Africa zithi zihlalele evalweni ngodlakela olubikwa lungaqhamuka namuhla. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.